Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lina alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesine mhla ziku 9 enhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abafundi boBulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobuningi, njalo labo abaye bayisela bazaphiwa amawoso amahala kusasa.
Sibona ukuthi kungcono siqoqane nje sikhulume, sihlale phansi njengabafundi sikuthi ha singenza njani ukuthi sibe involved when it comes to the decisions of this country.
Abanye basola inhlanganiso eqhube uphenyo olukhomba ukuba umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa enganqoba umongameli Mnangagwa kukhetho nxa lungenziwa kathesi.
Kwenziwe ngabantu be-Brandes Foundation kufana lokuthi isela libuye emzini wakho livike lingene le ekamerweni lakho lithathe imali yakho libale bese libuya likutshela lona isela likutshela ukuthi wena imali yakho ingaka.
I-Council yaboBulawayo ithi labo ababethengisela isitaladeni sika 6th Avenue eGodini yibo abazaphiwa indawo yokuthi beqhube umsebenzi kulindawo.
Nxa sikhuluma sibona sibili iqiniso, abaningi abagcwele laphana endaweni engekho designated ayisibo bantu bakoBulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isiphathamandla sogatsha lwabatshutshisi umnumzana Tawanda Zwekare uthi umkhokheli wenhlanganiso yabembi begolide unkosazana Henrietta Rushwaya kanacala lokuzama ukususa igolide elizweni ngomnyaka ka-2020. URushwaya wabotshwa egcekeni lendizamtshina eHarare ezama ukuphuma elizweni legolide elilesisindo esingama-KG ayisithupha. Wavalelwa estokisini okwamalanga ambalwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com libika ukuba wayengumphathintambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende olwe-public service unkosikazi Priska Mfumira, laye owayesetheswa icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezifika phose ikhulu $95 million kalacala ngoba kungelabufakazi bokuthi wephula umthetho. Ngomvulo, icala elaliseteswa omela isigaba seGogwe neMbuziya, umnumzana Justice Mayor waJejena, elokuchaphaza imali eyizigidi ezinhlanu $5 million, lilahlelwe kachana ngoba kuthiwa akula bufakazi.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo,
asambeni madoda siyovota.
Kwizokhetho, abafundi boBulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobuningi, njalo labo abayabe bebhalisile bazaphiwa amawoso amahala kusasa. Lolu hlelo luqale mhlazi ku-6. Abaqoqi balolu hlelo bathi abasakhulayo kumele baye emahofisini eZimbabwe Electoral Commission iZEC elizweni lonke jikelele bayibhalisela ukuze benelise ukuvota kukhetho umongameli Emmerson Mnangagwa athi lulakho kwenziwa ngontulikazi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqa lolu hlelo engumkhokheli wabafundi umnumzana Bruce Moyo.
Sibona ukuthi kungcono siqoqane nje sikhulume, sihlale phansi njengabafundi sibona ukuthi ha singenza njani ukuthi sibe involved when it comes to the decisions of this country. So leyo umhlelo esiwenzayo nje njengabafundi ukuthi sinqonqoselane ukuthi lathi sibhalise ukuvota sizokwazi ukuthi lathi siyavota, because ekuvoteni yikapho esikwazi khona ukuthi zonke izinto ezifuna esizifisa ukuthi ngalo ziyenzeka empilweni zethu, esizifisa ukuthi ngalo ziyenzeka ekusaseni bethu, esizifisa ukuthi ngalo kuyayenzeka esikolo lapho esifunda khona, emfundweni yethu, siyakwanisa nje ukwanisa only nxa sesivotile because ekuvoteni yikho lapho esifaka khona abantu abasimelelayo, kungaba ngumongameli, kungaba ngumember of parliament, kungaba ngukansela, kungaba nguminister nje or education. Laba bantu sibafaka nje through thina bevoti. So xa abafundi bengela ukuvota bona sithi yibo abakhokheli ke abelizwe lelikusasa. Yeni kuthi ukuthi be asila kusasa njengelizwe, asila kusasa nje njengabancane. So it's good to know isikhathi eside nje abadala bebengani bayasekelela, bebengani abahlanganisi, abasikhuthizela ukuthi that sibe part of the initiative of deciding what has to be done in our country. It's good to know mani siqoqane thina sodwa njengabafundi abancane, si-identify okulemithi elizweni lethu. So esikwenzayo nje sihamba province by province, town by town, city by city, siqoqana nje sikhuthuzele abafundi thi labo beregister ukuvota, betholakale labo bevota, bevotele umuntu okwathi uzamelela ama-interest awo, bevotele umuntu abakwazi labo ukuthi kusasa xa sikhuluma ngento zemfundo, xa sikhuluma nge-education in Zimbabwe, xa sikhuluma nge-quality of education in Zimbabwe, sikhuluma ngomuntu esabe simvotele, sikhuluma ngomuntu esabe nathi simthemba ukuthi uzadeliver. So what you are doing, we are just returning our spaces, young people.
Lithi njalo kulo kuzaba lokosiwayo lizawo sinyama mahala kudliwe kutshatshulwe lapho umuntu ethe wabuya labantu wabhalisa. Konke lokho kuza kwenzakalela ngaphi kahle kahle kobulawayo khonapho, kanti njalo ababhalisayo kumele baye ngaphi?
Esikwenzayo from 6 to 10, i-program le is specifically meant for abafundi abakobulawayo. This is just a start. But I see the thing that has a deadline. It's about to make a clean up of Palika J, or what to the way, Omong and Abam Funa. So, Sikitina is just a standard program, a rule and game. So, why is it about Timagana, a little water, a Kiza Hamut, Nadia, Wila Yama? There was an international name, Ama Vavatina, Ama 2K, Batanda Indoji, Estavisuma, Estavica, Inamayao, Estavica, the appetite. So sithina ukuthi size siba motivate siba attract ithi no mina ningabhalisa ukuvota then sahamba okuyenzani okuyawosha inyama nje sikhulume nje si-socialize siyazani njengabantu abakhulayo. But thina sithi uhlelo lolu luhleleke kahle and it's happening ne-Friday khonapho kobulawayo kotidikathugasizayo sifana thina abantu from different institutions ezikoleni lapho abafundela khona sibahambisa-ke lapho e-electoral commission
Hello ke ngumnumzana Bruce Moyo ongomunye wabaqoqa uhlelo lokukhuthaza abafundi ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi kobulawayo. Lokhe sikudaba lwezokhetho, inhlanganiso yakweleBhilitane e-Sabi Strategy yethule impumela yophenyo olukhomba ukuba umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa enganqoba umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho nxa lungaqutshwa kathesi. Lolu phenyo luthi uChamisa enganqoba uMnangagwa ngamavoti ayisilinganiso sokuhlanu lantathu ekhulwini i-13%. Kodwa abanye bayazibuza ukuthi lolu phenyo lungaba luliqiniso na nxa kukhangelwa inhlanganiso eyaqhuba lolu phenyo. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yebo, sibonile imphumela yophenyo olwenziwe ngabantu beBrentes Foundation, kodwa ngithanda ukuthi ngihle ngingachayi injani mfihla umphini. Ngihle ngithi mina okwenziwe ngabantu beBrentes Foundation kufana lokuthi isela libuye emzini wakho lifike lingene le ekamerweni lakho lethatha imali yakho libale bese libuya likutshela lona isela likutshela ukuthi wena imali yakho ingaka. Abantu beBrentes Foundation, iBrentes Foundation uCraig lowo oyikhokhelayo usebenzela uJonathan Oppenheimer, o abantu abakwazi khonokho bapho ngulalela balandile konke okuthiwoyo ngoba abantu bathanda ukutshelwa abafuna ukukuzwa. Kodwa ke mina ngizakhuluma abangafuni ukukuzwa, kodwa kuyikho kuliqiniso. UJonathan Oppenheimer ngumntakaniki okhipha Oppenheimer. Uniki Oppenheimer, Ongoyong Mnigas, Abagwazi, Oiplas, Le Tepian, Lady Sangan, Lady Laman, Elles, and Boyers, Nenga, Kuru, Angafuni Kona, who took a few Kono Kuru, Kubayo, Pad Konapano, and Gerada Pania to Julo. Ungu, Sister John Rhodes, which generation yet. Uniki Oppenheimer, we are Ziwa, Uti Mue, or controller as Ombusa, South Africa, Yibo, Dabo Rupert, Aba controller Zombusa, Zambia, Swanile, Bengletisa, Oslose, Omonga Mel, Uti, Okona Gates, which Lema, Uti Angobe, Uke, to Olden Zwayo, Angoba Umnums and Etkalung, Yibo Futi, Avalesandla, Esenfene, Ebungasalisegin, instability, Enzagalayo, Emazwen, Amaneng, Ase Africa, Ngoba, Uniki Oppenheimer, Musil John Rhodes, which generation yet, Ufukuba, agenda yamangisi lama American imperialism, neo-colonialism and subjugation asikuthembi ngoba uvelu lisela. So i Pretest Foundation yinhlanganiso yezigangi ezivangela iDC ama instability emazweni aseAfrica ekulwela inkululeko yelizwe ukuze sizikhiphe ezandleni zabacindezeli abahuquluzi izihwaba ezinjengo Nicky Oppenheimer onguye ke osponsor inhlanganiso leyi eye Prentice Foundation angeke savume ukuthi sitshele lisela ukuthi imali yethu isivaliwe ingakanani.
Lolu phenyo luyaveza njalo ukubana kulabantu abaningi kakhulu asebesithi abayethembi iZANU PF. Uyavumelana lakho yini lokho?
Sikhuluma ke ngesingakuthi from an academic point of view lolu abasitshele ukuthi isample yakhona abayi interview ile abantu ababuzileyo besenza lolu khetho ngobani basebenzise what method what methodology njalo bebeyicupha ngapi abantu laba babengabantu akade bependula besebenzisa platform bani ngoba kulesi kungenzeka ukuthi kade bevele bezibuzela abantu abagcwele ku social media iningi labo ngabantu abagcwele emazweni ase diaspora abathanda umnumzana uChamisa bebevele bahambe nje esigodi sikaChamisa babuza abantu bakaChamisa. So obviously abantu bakaChamisa bazabatshela khona ukuba bafuna ukuzwa kabazange sibabone bebuya kithi lapha emadorobheni kumbe besiye emakhaya besiyazoyenza lolu twayisiso. So abakwenzileyo asilaqiniso lesample yabo, asilaqiniso lesample size yabo, asilaqiniso le methodology abayisebenzisileyo sibona sokuthiwa ngumphumela osukhona asikwazi ukuthi bebekwenza bengapi.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda sixoxela esecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele kuno.
Asambeni madoda siyovota.
Ikhansili yakobulawayo ithi labo ababethengisela esitaladeni sika 6th Avenue eGodini yibo abazaphiwa indawo yokuthi beqhube umsebenzi kule indawo. Kungakhiwa lapho abazathengisela khona ama vending bays yikampani ye Terracotta ekhangelelwe ukwakha ivinkili le shopping center kulendawo. Inkampani le ilokhe ingakakhi leli vinkili kusukela ngomnyaka ka 2015 ize ithole imvumo, njalo ikhansili yathi abathengisayo bengasungula umsebenzi bengameleli ukuthi kuze kwakhiwe. Embikweni owethulwe izolo unobhala waleli dolobho umnumzana Christopher Dube uthe labo ababhalisa emahofisini ecouncil eDartmoor bazathola indawo zokuthengisela zingasala. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu linyathelo elihle, njalo yikho abakuvumelana lekhansili futhi bazabangela ukuthi inziki yedolobho ingaqokozeli njengoba kuzasuswa abantu abedlula inkulungwane eyodwa.
So njoba naso labantu abaningi asebeku informal sector amadezi maningi ngokutsho kwabo langeplan yabo abantu abakhitshayo ngokwazi kwami bayizi 600 and something then amadezi terracotta yathi 1100 so kusho ukuthi kuzasala enye indawo bese befaka ke bona labo abarejistileyo abaku-waiting list so sokufanele ukuthi bonke ngiyazi ukuthi abasoze beyeneli kodwa ngendlela kwazi ngayo le ndlela esingama-association esithatha ngayo i-database abantu bethu bengakwana bengangena bekube sokusilela abantu tshwane nxa sikhuluma sibona sibili iqiniso abaningi abagcwele laphana endaweni engekho designated ayisibo bantu bakobulawayo njalo amaningi bangikhona abanye yibo bona laba abamelele ukuthi bephiwa indawo zabo so mbone ngathi kungavele kulungiswe bebiselwe then kube sokubonwa-ke abasele ukuthi banganani sizananzelela ukuthi inani lizabalilitshwane as expected because abaningi badinga lapho kuledlelo khona abathethu babefakwe lapho okungathi khona akula business njengakoezesale okungasakhambiyo amajobo so yibo bona laba abagcina besuka abanye besabalala bengena phakathi etown so imuvu le hhayi yiyo sibile savumelana nayo lo council ngoba siyahlala ama-interdepartmental meetings le-council sibonisana sibona ukuthi
ngezinye indlela abakho abazakhonona ukuthi abaphathwanga kuhle yi-council njalo labo abazashortlistwa bona-ke oyahamba phambili ngiba
ngokuphiwa izindawo kuzaqala kukhangelwe ukuthi obhalise kuqala ngubani so vele indlela yangkhona isikansela ezayenza ngayo izayenza kamhlophe kabanzi okutshenisela-yo nge-transparent ukuthi kakula muntu ozagcina esala yedwa njalo futhi kumabheyi zona lawo zikula amabhezi ama-fruits and vegetables kube sokubuya amabhezi ama-odds and ends so vele nxa umuntu ubhalisile ngithi for example ubhalise wathi maybe uthengisa okunye okuthiyeneyo lalokhu i-city council elakho ibizo lakho lizabekwa eceleni kuze kumelelwe indawo ngoba silezi ndawo eziningi ezithiyeneyo for example usikakhayela esidolo kule ndawo eyama-flowers so nxa ubhalisile egodini laphana ukuthi uthengisa ama-flowers it means vele kawusozongeni ngoba kulaa ndawo yokuthengisela ama-flowers so kumele ukuthi ibizo lakho liyomelela uzongeni lapho kunjani okuthengiswa khona into yakho leyo ofuna ukuyithengisa ikuthi nje kasingeke sisuthise wonke umuntu i-council vele kayisoze yafa yasuthisa wonke umuntu even langikhaya endlini abantwana uzezomunye esithi ngiphawulele iqathe elincane kumbeni ngitheni but esikukhangeleleyo ku-council ukuthi inike at least bona labo babevele bekhona then kungasala ispace sokuphiwa-ke first come first serve ngoba kade sakhankasa sikhuluma since last year ukuthi abantu kabahambe be-register dark more ukwenza ukuthi bephiwe izindawo bebeku-waiting list kasazekwenze yedwa sizabuya thina njengo ibulawayo working group ikhanyelane kanye le-council sibone ukuthi ngobani abangenayo so akusoze kube lokuqilana okuthize ngoba sabe sikhanyele sonke sivumelana njengama-associations
alo ke ngunkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa okule Equatorial Guinea usencome umkhokheli walelo lizwe umongameli Teodoro Obiang Nguema Mbasako ngokusungula inhlelo zokuthuthukisa lelo lizwe. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amabhasi abakade ethwala abantu ngokungekho emthethweni duzane le-Centenary Park sebesukile baya kwenye njalo indawo engekho emthethweni duze lesikolo se-Evelyn ku-4th Street. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yeah. ikhesezi lonke basakazi lishayini konakho ya ngicela ukungena ehlelweni tonga khandi ngicela like lisenzele kanje ngicela like lidiga amanamba kwababa lokuthiwa ngumachazi ophethe kwezemfundo enkaya imbuze uba kubana isikolo seprimary kosikhobokhobo andangayo uyasaziyini ngisibuzele njalo ukuthi okwenze ngafiki kuyini siyacela sicele suse umuntu wakhe lowo owamfaka kulesi sikolo ongumphathi ngesizame ukuthi sivuse labanye isikolo sethu siyacela sidlulisele lowo mlayezelo siyacela siphatheke kubi isikolo sisahambi labadala imihlangano ngenxa yokubana abahambelane lo mphathi ake limsuse machazi kathi ofake esincane yinto kuwe ukubana ungavuli mlomo kuye siyabonga cela leli lizwi lidlulise ngoba isikolo sesidilikile siyatshintshwa ama-infomo izinkwane sezile mzilamzili esingayaziyo thina esikolo sethu sisafunda thina sikhange sibone iy'gwane ezidekorethiwe njalo ezithengiswa ngena lowo mphathi wesikolo siyabonga
sidio seven njani hhayi siyabonga iy'ndaba ezimnandi elisithumelela zona hhayi lo nyaka izanu la yazibone yela ukuthi vela ayengidobhelutho yezwa vele noma abantu abathumela ama-voice note vele bakhala bonke kula muntu okhomentayo tizani right sonke sikhala ukuthi ayiphume lobe ngawina nje hhayi sayisirojwe izethu ngoba vele hlezi isirobha kodwa eqiniseni yona vele ayiwini izani sayisirojwe izekhi kuphela izekhi yiyabe isirobhile oba esikhawunti ama-vote yiyabe isirobhile izani vele ayikiwini kekho isiqiniseko lokhu bayesayisirothwe yiyo kuphela izekhi hhayi lam iyabonga
mphinde futhi emuva mina ivele umuvi khona mphuma elupani ndabuka zaselupani ku-fort one ngitsho la mphosa amabili amathathu nesimo sezimbabwe phakathi nakwegovernment sengathi lami ilizwi lami lingaphakama liyefikela phezulu kuzwakale ngokukhulumayo lami isicebiso sokuba khona ye hhayi vele ilizwe libonwa ngukhotesinsiwenga khotesinumbe kuthi ngukhotesinosiwenga khotesinosiwenga hhayi babalo hhayi 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 ngapha umuntu uyazigulela ngapha akafilanga kuhle ngapha kodwa wenza ivayolensi sengajiphanga hhayi ukhotesinsiwenga vele nguye futhi emakile mina phakathi kwabantu bonke inkokheli zonke zisezimbabwe ka makeyena ngoyenza ukuganga kuphela phala i-violence yonke ni hambe tshaya abantu senzani faka amapholisa iitarata zonke nguye ukhotha esinsiwenga akulo uyabona umnango wakho wayena kwakhe engakwenza kodwa vele kunzima ukuthi akwenze ngoba iindlebe zamnango wakho wadlala into eziningi kakhulu elizwe okuthi kalaso isikhathi sokuthi ayenze i-violence kumbe ayenze yinto kodwa i-violence lingatshoni licatha mazibabweni i-violence yenziwa ngusiwenga akulo omunye umuntu oyenza phandle kwakhe nguye ohlanyela abantu banahamba tshaya abantu begamula abantu nguye akulo omunye umuntu nguye kuphela my only kuze ke yenza ibhomba ngo-2017 e-WatchSix nguye futhi angazi ukuthi ukhula mbe ukhule kuyele emuva mbe ukhule shiya phambili asazi ukuthi kade ukhula njani nalo baba ngamazwi ami mali ngaliphakamisela phezulu eli odiyo ingabonga kakhulu
Studio 7 salibonani ninjani ngapho no thina siyaphila ngapha siqhubeke sibonga njalo idemokhrasi yokukhuluma lapha emsakazweni sibonga nina basakazi kodwa ngithawu bafethu asiyekeni ukuxwebhana asiyekeni ukuthukana asiyekeni ukuqiniselana ulimi singahlukana ngembono nokodwa masingathukani and then mina ngithi phansi ngobandlululo ubandlululo luyakhe ubandlululo lubuyisela isizwe emuva awube likhalanga awube lihlona awube lindebele kodwa ukubambana kumqoka no siyabonga kodwa udaba lwami lulana luthi khona eminyakeni eminingi ma kuzovotwa izanu iba nama-sponsored fly by night parties azodistabilize split ivote kwenzele ukuthi yona isale phambili but this time around things are different umthwakazi emarape yiyo ezosplitha ivote and then umthwakazi angazi why bengathathi ama supporters kuzana PF benqinele ukuqopha iCCC abantu beCCC bafuna ukwakhiliswa lena lifuna ukunqomiliswa ama vision ethahlukile kuCCC injongo yokuvusa isizwe kube nenjabulo ezweni lini injongo yokunquma isizwe ngokunquma ilizwe hlukanani leCCC qophana abantu abalahlekile ngale kuzana PF siyabonga
lathi siyabonga lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika umongameli Joe Biden izolo uqhubeke ngombiko wakhe wokusola abebandla lama-Republicans esedolobheni le-Wisconsin esithi baletha ingqubela phambili yele Melika emuva. UBiden uqale amazwi la ngolwesibili lapho esethula umbiko wesimo sesizwe i-State of the Union Address. Abebandla lama-Republicans bahoze uBiden lapho esethula amazwi akhe la. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Muzi Ncube.
Ngiyabonga mnumzana Gande. Sengizwile sivile khuluma umongameli uBiden. Umfolo wakhe lo wama Democrats sivile hasi ujwayele inkulumo zangkhona izo zeneze ezivele zihlala zivela kuma Democrats nje eziyabe zigijimisa ukupromote ama social issues. Ama Democrats anjalo vele nje ukufuna ukuthi be promote ama social issues njengakho khonoko ukuthi abantu baba le insurance njalo lokuthi ama police angahlukulu zabantu lezinto ze immigration policies zenezi ukuthi abantu nxa bengena lesebenzi zithola ukuthi maybe zingathola ama citizen eAmerica uyabona lemsebenzini lapha ekuthini umuntu kumele ukuthi akwanise ukuthi suke komnye umsebenzi aye komunye nxa umbhadala more money kungela cala uyabo. So into esesijwayele leyo sibili eyokuthi ama-Democrats ngabantu abafuna ukupromota kakhulu nje into zama-social issues zenezo ngoba babona ukuthi ama-Republicans ngabantu nje abafuna ukuthi bebe lobutsotsi-tsotsi bokuthi bengabhadali i-fair share yama-taxes njengoba simzwile umongameli uBiden esithi ukuthi ama-oil companies bayenza ama-profit of 40 billion plus but azange bebhadale ngisho i-tax. So yena se-implement umthetho lo ukuthi ama oil companies okumele abhadale 15% of ama taxes of what they make. Bayakhohlwa ukuthi yiwakhweza ama taxes ngoba injwayelo esiyijwayeleyo leyo vele yama Democrats versus ama Republicans mnumzana Khanda.
Ngokubona kwakho akukhulumileyo uBiden ungakuqathanisa yini lokwakungakhulunywa ngumongameli Donald Trump ikakhulu sikhangela ukhetho abantu bazamvotela yini umongameli Joe Biden ngemva kokuzwa amazwi akhe lawo.
Ya into ekhona lapha mnumzana Gande ukuthi umongameli uBiden nomongameli uTrump behlukana ekuthini. Umongameli uTrump ube ngubusinessman sibili orana ama hotel akhe lama golf courses akhe yabona leri real estate business yakhe konke nje akwenzayo you know he's a multi-billionaire sibili yabona. So into ze tax code lezi zokuthi abhadale ama taxes alesi into azijwayeleyo uyazazi lobugwelegwele bakhona ukuthi benza njani uyabazi sibi njengoba bona se-exposwa ukuthi ubebhadala izimali ezintutshwana kangakani ku-tax. Kodwa uyabona ukuthi yinto vele yama-Republicans phela leyo yokuthi bebhadala ama-tax amalutshwana ukwenza ukuthi bebe le mali eningi uyabona.
Lo-ke ngumuzi Ncube isizalwane seZimbabwe evela kugabhu esilobela osihlala ngapha esigabeni seVirginia ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseIndiana. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Abafundi koBulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobunengi. abanye basola inhlanganiso eqhube uphenyo olukhomba ukuba umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa enganqoba umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho nqa lungenziwa kathesi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gandhi ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.